sesifinyelele inkantolo ukuthi isikwazululele udaba lolu olubiswe ku judgment kaMangoda ekhesi kaKasukwela. Okokuqala engizakufaka kube obala ukuthi angisilogcetha likaKasukwela njalo kanye nelanga ukuthi ngincedise uKasukwela endabeni yakhe. Mina okuphela okungithintileyo njalo okungithintayo ngejudgment liyana ukuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwamazwe, abafowethu labodadewethu abaphakathi kwelizwe abasebenza endaweni ezitshelitsheneyo, ijudgment liyana iyabathinta ekuthini ngenxa yokuthi basebesezi or bahlale more than 18 months bengekho ku-SCT constituency yabo, akumelanga bavote. Kuyukuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-electoral act. Nxa uthi uyawukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziye kahle kahle, uyabe sokusitsho ukuthi umuntu kutsho ukuthi nxa ephenduka endaweni yakhe kuyahle ngahle-ke babaze bamemeze lokuthi uzanywani vele umthetho nje oyindidane. Umthetho lowo ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hhayi njengabantu amaZimbabweans kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota. Lo muntu okhona apha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuboHarare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluzwe nini yinkantolo, ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi or indaba kaSukwere incediswe, injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezijiyeneyo abangeke bakwanise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabi phandle. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleke kaKasukwere. UKasukwere ulamagqwetha akhe, uKasukwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo, indlela kimi esuthisekayo njalo I think ukuthi iSupreme Court izabancedisa. Kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthini yinto vele e-illegal, it's unconstitutional vele khona. Umgoqo nalo we 18 months kuyukuthi ama-elections enziwa every 5 years, ukuthi uvela ngaphi uzama ukuthini yinto thina esiyilwisayo.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe?
Inkalakatha yokuthi umZimbabwe wenu ukhona ulama-particulars akhe is registered to vote, kufuza vote kathi imigoqo ngiyani. Hayi, angibona ukuthi kuloo ncedo lokho ayikhitshwe imigoqo leyo abantu bakwanise ukuvota eZimbabwe. Lami nginje so ngafumana sengihamba kwezinye indawo siyadinga lama ungaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitsho ukuthi njengoba kule issue yama-dual citizen sokufuza ukuthi every after before 18 months zikwane kumele ugijime uphenduke ekhaya uzoklabalala ukuthi usufikile, uphinde usuke uhambe uyesebenza nxa sezifike 18 months ugijime uzoklabalala. Kanti vele imigoqo ngiyani, umthetho engancediyo leyo kayikhitshwe.